Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 11 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kubotshwa omunye wababhaxabule amalunga ebandla le-CCC eMurewa ngempelasonto oleminyaka engu-67 kodwa iningi lithi hachibo ayisuye ngabasakhulayo ababonakala kumabonakude.
Akumangalisi lancanje kwinto edanisayo. Amapholisa ke siyakhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo, avikele uzulu wonke weZimbabwe angeneli kozombusazwe.
Kubikwa kubhubhe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo ngesikhathi sokuqhamuke umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus.
Okwenzile yonke le edlileyo kumbe ngithi amabili edlileyo besithola abantu ababili abathathu oyedwa kodwa bengedluli ibhayisi.
Abazali bakhala ngokuqonga kwendleko yezikolo esibhadalwa ngedola leMelika liqubenele leZimbabwe.
Intengo ye-school fees emakhaya ibo $20 average. Ngathi yakhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadala $20.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kubotshwe omunye wababhaxabula amalunga ebandla le-CCC eMurewa ngempelasonto oleminyaka engamachumi afika phose isikhombisa 67. Kodwa iningi lithi hachibo ayisuye ngoba abasemfanekisweni betshaya abantu ngabasakhulayo. Umsolwa uNevachi Madusha sekhangelelwe ukumiswa emthethwandaba yiloba nini. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ngokubotshwa kukaMuchuta izolo wathi njalo amapholisa asadinga abanye abasolwa ababonakala kuvideo egcwele enkundleni zokuxhumana betshaya okhulu labogogo ngengodo. Emfanekisweni lo kwizwakala wesifazane osakhulayo ebuza esithi kungani benze umhlangano webandla labo bengelamvumo. Lanxa iZANU-PF ilandula ukuthi abenze lolu dlakela ngamalunga alo, ibandla le-CCC lithi udlakela lolu luveza sobala ukuthi abebandla elibusayo sebeqalisile utshaya lokuhlukuluza uZulu phambilini kokhetho lwalonyaka. UNtunga Emeli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo-kansila wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu ongwebandla le-CCC.
Kuvidiyo kuyakhanya kulo mama owayekhuluma osamutsha, kulo jaha owayekhuluma ilisi yamabizo abantu abaphatheka kulesi sigameko sokutshaywa kwabantu abadala besethesa icala lokusapota kumbe kuba amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change. Ludaba lusegcekeni, amalunga wonke ebandla le-ZANU-PF atshala abo bantu aphuma ku-social media kugcwele. Kumele ukuthi nga kona laba abaphumayo ilisti yabo siwabona sebevanjiwe, kodwa-ke siyakwazi ukuthi eZimbabwe amapholisa asebenza nebandla le-ZANU-PF. So kuyadanisa, kodwa-ke njalo akumangalisi. Ngiyayibona indaba yangikhona abayibo abatshaywayo lezihlobo zabo sokuyibo ababotshwa sokuthiwa yibo abalecala njengalokho kwenzakala enyathini esithingwiza yikho sizabona sokusenzakala lakhona ngale Murewa. Akumangalisi lancanje kwinto edanisayo. Amapholisa ke siyakhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo, avikele uzulu wonke weZimbabwe angeneli kozombusazwe, njalo angakhangeli ukuthi lowo muntu ngalephi ibanda. Icala kube licala, umuntu ngephula umthetho kumele abotshwe kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla kwezombusazwe. Kuyadanisa-ke kakhulu ukuthi kuthiwe kubotshwe umuntu oyedwa ungumuntu omdala, kodwa-ke abantu abatsha ababetshaya abantu abadala wabonakala bakhona kuma-videos. Lelisi yangikhona ikhona, wayebize umhlangano lowo kuyaphuma ku-social media ukuthi ngubani lalapho konakala khona ividiyo ihanjiswe eshekshekhawuze eHarare kuyazakala ukuthi bagcina sebesilwa ngokwama-factions yikho egcina isilikha leyo vidiyo. Kuyadanisa-ke sikhuthaza amapholisa ukuthi ayenze umsebenzi wawo, ababotshwe bonke-ke abaphathekayo kulesi sigameko sokutshaya abantu abadala besikheswa icala lokuthi bangamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change. Ikanti isisekelo selizwe sivumela ukuthi munye namunye umuntu abe kuhlanganiswa ithandayo ayishisayo.
Abanye bathi amapholisa nxa ethe abopha umuntu kuzehlakalo ezinje kumele akhulume ukuthi umuntu oboshiweyo ngowezanu kumbe ngowe-CCC. Kuqakathekile yini ukuthi ngabe atshile ukuthi ukhululo ole-67 years oboshiweyo ngwaliphi bandla?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi kuvezwe khonalokhu umphakathi ube kwazi ukuthi liphi bandla elitshotshozela kumbe elingena kuviolence elitshaya abantu elimaza abantu elingavumela ukuthi abantu-ke bahlangane bakhethe imihlanganiso abayithandayo. Kulilungelo likazulu eZimbabwe ukuthi abekwazi ukuthi bavela ngakho. Kodwa-ke lowo khulu kambe yebo kambe ngabe kotshiwe, kodwa kuvidiyo kasimbone phuma asibonanga kulo khulu kwayeqhela ubhulo-ke ebhula izalukazi lamaxhegu besethiswa icala-ke lokusekela kumbe lokuba amalunga ebandla-ke le-Citizens Coalition for Change. Yikho-ke thina sesithi ukuthi bonabo esababona phuma kuvidiyo besenza lobu bubi sibabone bekuchabacha bona labo. Kodwa-ke yebo kambe sizezwa-ke ukuthi ukhulu lo wenu wethethwa lethi cala njalo sizwe lokuthi ungaliphi bandla, simbone lesithombe sakhe ukuthi umuntu omenjani, ngoba izithombe zalaba benze udlame nelisti yabo siyababona-ke baphuma ku-social media. Abanye sababona yebo kambe bephuma njalo kuvidiyo besenza ububi lobo.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Kubikwa kubhubhe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo ngesikhathi sokuqhamuke umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus omemetheka kalula. Ngapha kwele Melika izibhedlela sezigcwele abantu abagula lomkhakha omutsha othiwa yi-XBB 1.5. Kuthi kwele China kubikwa izigidi lezigidi zabantu sezisezibhedlela, abanye bebhubha ngobunengi mihla ngemihla. Ugeina Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxe lodokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle edolobheni lakoBulawayo, ukuzwa ngomumo walomkhuhlane we-COVID-19 kuleli dolobho.
Okweziki yonke le edlileyo kumbe ngithi amabili edlileyo besithola abantu ababili abathathu oyedwa kodwa abangendluli ivayirusi.
Nxa siqathanisa lezinye indawo zeZimbabwe koBulawayo kulokhu kunganeno.
Ye, ngingatsho njalo okwakhathesi ngingazi kusasa kusuya phambili, kodwa kuzofika namhlanje asiyathola abantu abedlula abahlanu ngosuku. Sithola ababili, sithola oyedwa, abathathu, abanye kodwa asitholi lezi bedlule.
Khona yini elikwenzayo njengekhansili eyokuncedisa abahlali bakoBulawayo ukubana baziphathe kuhle bengathelelani umkhuhlane lo we-COVID?
Uzakhumbula ukuthi ukulwisa lo mkhuhlane we-COVID-19 kwahle kwenziwa ilokhu esikubiza ngesilungu ukuthi wadikleya i-state of emergency almost by upresident ngo-2022. Yikho i-lead i-government, central government, le-provincial government yiyo ekhokhela yonke imizamo yokulisana lalo mkhuhlane. Lathi singuBulawayo i-council asisebenzi sizimele sodwa, sisebenza singaphakathi kukahulumende nxa sesibuya kundaba ze-COVID-19. Kulo-provincial medical director uDr Siyamthembu engithemba ma ungathola inamba yakhe angakuphendula ngcono kokunye kwakhona. Kodwa ukulwisana le-COVID-19 kungumlando wethu sonke, uhulumende wezabelo nohulumende wamadolobha esingathi ngama-local authorities kunye layo uhulumende owelize lonke i-central government.
Abafuna ukuzohlatshwa amajekiseni, lilayo yini imithi yakhona yokunqabela i-COVID?
ama vaccine lokho ekhona lohlelo lokuhlaba abantu ukuthi sivikele iCovid lokho lesiya phambili akhona emakliniki ethu wonke abantu balapho kuyawazi labo abezikolo ababe ngahlabanga asebenelise iminyaka elitshumi nambili 12 years abangahlatshwanga ngomnyaka odlileyo kumbe kule minyaka edlileyo okulo nyaka sebekunelise ngesebehlanganise iminyaka elitshumi nambili sebevunyela-ke ukuhlatshwa ilungiselele uhlelo lwabo ukuthi bazaba bangaki bahlatshwe nini bahlatshelwe ngaphi sebenza labo ezikolo
kubikwa kulo mkhakha omutsha owe-omicron osuyiwo osumemetheka njalo lizilungiselele yini
ngizakubeka kazi imagciwane lawa ikakhulu ohlobo lwe-virus ahlala mbijanambijana aphenduka ayaguquka okuthiwa yi-mutation ngesilungu yona i-h I v le ngabe saqala ilandela ngakhona lokho ukuthi sekunaleyi-variant mbona ngathi ngabe namhlanje ngibe seseku-variant silandele i-alphabet uzethi ngabe sameangaosaqalise ukubala sisiyana eqinisweni ukuthi ukuvikela i-COVID-19 kuyafanana akulandaba ukuthi umhlobo wakhona yiwuphi kumbe yiwuphi umkhathi okuqakathekileyo yokuthi abantu batshiyelane izikhala bathekelani bangasondelelani bangaminyani abantu bageze izandla amamaski agqoke iyakhulu nxa siphakathi ezilizini kumbe lapho eziminyene khona ngoba ngekele ukwenza lokho kungakhathalekeli ukuthi yiwuphi umhlobo we-COVID uzamemetheka kuphela kuyafanana njengoba ngitshile ukuthi la i-h I v akulandaba ukuthi yiphi i-variant kumele kugqoke amakhondomu kunathi ama-ARS njalo njalo so ngokufana nayo ukuvikela i-COVID kuyafana kanti ukuthi umhlobo ukuthi yiwuphi
lo-ke ngudokotela Edwin Sibanda umqondisi obona ngezempilakahle edolobheni lakobulawayo obexoxa logeyina kumede saidi we-studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo Abazali bakhala ngokuqonga kwendleko yezikolo esizibhadalwa ngedola leMelika liqubenele leZimbabwe. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende wayethembise ukuthi abantwana bezikolo zemfundo yaphansi iprimary bazafunda kungelambadalo. Okunengi asikuzweni kubathabile masuku esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ngokukhala kwabazali abanye baveze ukuthi abanye abantwana bazasalela emuva ngoba bengelanto yonke edingakalayo. Umnumzana Fortune Jamela ilunga lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uchasisa ngomumo wezikolo zemaphandleni.
Intengo ye-school fees emakhaya ibo $20 average. Ngathi akhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadale $20. Uthole ukuthi cina isikolo sesithwele nzima ukuthi senze konke okufunekayo, ukuthi kuthengwe amachoko, kuthengwe zonke izinto nje zokuthi zisebenze. Kuba nzima kakhulu ngoba abazali bengenelisi ukuthi bebhadale imali.
Umnumzana Ronaldo Nxumalo, umzali womfundi ohlala esikolo, uthi abafundi bebengavunyelwa ukuya esikolo bengabhadalanga indleko zonke zesikolo.
Kundaba ye-school fees la ikufanele ukuthi vele kusiyavulwa izikolo i-fees yonke isibhadelwe. Abantwana bazathi bengena emabhasini bebengena vele kudingakala ukuthi umntwana atshengise ama-receipts ukuthi usebhadeleke i-fees. Ama-groceries ayafuneka in terms of i-forex ebedingakala abaningi bangikhona bebethola that 200. So uma uthi uyaqhathanisa lama 500 lama 700 abedingakala lapha kuma boarding schools.
Unkosikazi Thandeka Msipha olomntwana oqala i-ECDB uthi ngomumo okhona ezikolo ngabe ziyananzelela ukuthi badonsa nzima.
Ukuvula kwezikolo ikakhulu nxa umnyaka uqala kubuhlungu ngoba kunengi okufuneka esikolo njalo kuyabe kufuneka izinto ezidulayo. Isimanga esiba laso ngesokuthi minyaka yonke bayathenga njalo kukalutshwane ukuthi bakusebenzise okunye. Kunani ukuthi izikolo zikhangele umumo okhona zikugcine.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro ukhuthaza abazali abakhonona ngokudula kwendleko zesikolo ukuba bahambe ezikolo baye kwenza izivumelwano zokubhadala indleko lezi kancane kancane.
As for parents who are crying about school fees, please we urge them to all visit the school and make payment plans with the school.
Ngomnyaka ka-2020 ukhulumeli uhulumende waguqula umthetho okhangele ezemfundo Education Amendment Act ukuze wenze imfundo yezinga eliphansi itholakale kungelambadalo. Lokhu lokhe kungakafezeki njengokuthembisa kukahulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi udubo lokusilela kwamandla kagetsi soluzafika komlindi uyagcina ngoba isigaba sesitiji sewange esilungiswayo sesifika emaphethelweni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uManispala usezasungula uhlelo lokuhlanza idolobho ngokucitha yonke imithanithani eyenziwa enzikini yedolobho efana lokugezisa izimoto amahlayana, ukuthwala abantu ngezimoto lapho kungavunyelwanga khona lokunye okunjalo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani hlobo bantu bakithi mazimbabwe amahle hayi siyavuka basakazi be-studio 7 inkulunkulu abe nani hlobo zami lingadinwa ake ngiphawule kunye lapha sicela ubaba uMnangagwa engakhathazeki kakhulu kulo hlelo olukhona lapho kuthiwa yihawule ezinkomo laba bantu hayi sibo beqembu lezembu lezombusazo siyacela siyaxolisa nyabaxolisela abantu bakankulunkulu basasebenza abantu baphelele izinkomo babuhulumende ungaphathekali siyaxolisa ezweni lakho ukuthi kube le qembu nyana angathi lifuna ukudala ukuba liphathi hhayi akusephathi mntu omdala sophathi siyaxolisa kakhulu nibaxolisele abantu bonke laba bakuleli igrupu nibaxolisela mpela yize noma kungasoze kuzwakale kahle kodwa siyaxolisa nyabaxolisela hulumende basalungisa amandebela angamasela iqiniso elikhona batshontshelana abanye kabafuna ukusebenza bethenga izinkomo batshontshe inkomo zabanye so laba bantu abasebenzayo laba balungisa isigaba abekho kwezombusazo siyaxolisa lapho nibaxolisela bakhulumende okhulumayo nyazi ukuthi uyaziwa khona ngapho ukuthi ngumkhezi uFamoni uNgwenya ojwayelekile khonapho ukuthi abizwe kuthiwa ngumkhezi kodwa-ke hhayi ngiyabaxolisela ngiyaxolisa lapho kakhulu ngufamoni alo okhulumayo ngixolisela ihawulo ezinkomo ukuthi hhayi lingahlukunyezwa liyamukeleke nje njengeqembu bazothi uma sebeqedile bakhulumende bazabisela umthetho endabeni zikhonyabo
Studio 7 salibona ndinjani nga puha no thina siyaphila ngapha ngusunamlona no siyabonga sekuze kuwumnyaka omusha siyabonga lisayibambe njalo hawu lisakhipha iindaba ezilohlonze lisakhipha amaqiniso siyabonga kuleyo ndawo no besihambile emakhaya imigwaqo siyibonile imigwaqo ayikho uhambe udinga imigwaqo phakathi kwemigwaqo sangathi abafowethu singabambana nabemthwakazi sonke sibambane bafethu before sicabanga ukuthi sifuna ukuhlalisana kanjani siqale sibambane sikhiphe phela le ndlovu ekhona lapha endlini eyizana upf ngoba ma kukhona indlovu ngeze sikwazi ukuhlalisana bafethu noma sithi sicele ukuhlala sodwa kuleli qela elingapha kodwa phela ma kukhona indlovu endlini ngeke sikwazi ukuhlalisana lelo yiqiniso elimsulwa sengathi ningayibona ngaleyo ndlela noma ngaleloso abantu bakamthwakazi lingabakithi lina kodwa sibambaneni phela sikhiphe le ndlovu ekhona endlini liyabona abadala emakhaya bayaxetshulwa bathela isibhaxu bayashaywa abantu qede lapho izana upft khona yona iyangcoliswa kazi ukuthi ingcoliswa kanjani yona ivele ingcolile kubi sengathi khona singathola isixazululo sibambane ivoti lamandla the reason bengafuna abantu bevote yikuthi bayazi ukuthi ivoti lamandla sengathi singabambana siyabonga kuleyo ndawo
salibonani kustudio 7 ndingelela ngomdluli ngilapho egwanda kulamazi engiwazulu ekhulunywa ngubaba ubelieve ugawule uyazi amanye amazwi omuntu omdala afaka amahloni uze umuntu ebuza ukuthi bafilima njani ngapha betshaywa bathatha njani ama video ngapha beshawo uyazi ngumbuzo nje ofileyo nje ovela ubona ukuthi umuntu omdala akala ngqondo nje ucabangela yena yedwa ungabuza njani umuzo njalo ngoba uyaye kwazi ukuthi abachawa babeshawa and the rest abanye abangachawa abanye basebebalikile becatshile emakhoneni those abafilima amafilimu manje ngalawo so hayi akusimangazi lokho ngoba vele izani PF yiyo impilo nje abaphila ngayo ukuthi uma kukhona abakwenzayo bavele bevike ngomunye yabo
siyabingelela ku studio 7 lokhuluma ngamaphosa eJohannesburg siyabonga umnyaka omusha siyabonga umnyaka omusha abantu sibe sokucela njengamanje ukuthi abantu bakithi abazovota abantu bakamthakazi asizamenini wonke okusemandleni ukuvotela amaqemba kithi sekeleni ukuvotela izinto zangaphandle ezingasizo zethu kuzadala ukuthi kube lamatitsha abavela kwezinye indawo kube namapolisa emgwaqweni avela kwezinye indawo emabhoda nibehlupheke yonke indawo ake abantu bezame ukuvotela okungowabo siyabacela shuwa siyabacela shuwa abantu abasha bonke basaphalele emazweni abanye abantu abahlele emakhaya abasebenzi namanje isikhathi sokuthi wonke umuntu ukuphula ijombo sizwakalisa izimfuno zethu sizwakalisa lokho esikufunayo ngevoti so ngiyabacela abantu bonke nje ngathi kuyenzeka nje sibambeneni sibe imthakazi zoba big people hlanganeni layo isisisile mhlawumbe like mazotaza i-coalition government hhayi ukuthi sithathe amandla ethu sohambise ngaphandle hayi siyabonga sikuleli le-South Africa eJohannesburg thank you so much
Studio 7 litshona njani hayi nasitshone kahle ngiyibonisa lonke ngibelesibalele inyozi ngesishona lesindebele ngithi hayi qhubeka ngomsebenzi wena omuhle kakhulu hlobo zami and uthanda kakhulu ngifisela futhi impilo enhle umsebenzi nomuhle hayi ngelakho okuningi engakukhuluma nje ngakhuluma nje ngesizathu lokhu izikolo sezivuliwe kwelakithi uhulumende elokhu eqamba amanga ngesizathu sama-school fee mina ngokubona kwami ngabantu balo mcabango njengowami mina benza hlalisa abantwana bonke phansi izikolo zonke emaphandleni hlalaneni phansi kuze kube nombuso uhulumende azalikhuluma iqiniso manje ukuthi asoze kwenzakala ngokuthanda kwami ukuthi ngabantwana bayazihlalela ngoba sesidiniwe ngohulumende hlale sitshela amanga ethi abantwana soze babhadale lakhathe sizolo izolo ukhuluma amanga wathi asoze kubhadale i-school fee itemeli wakwayo itemeli walele vele lalamla kanti isupport idoti le ekhulunywayo asonto enhle amanga ela abazali babantwana ehlale qhamba amanga ebenza abantu abayizithutha akusebenzi akusebenzi sibili uhulumende weZimbabwe kakhangelelanga inhlalo yemfundo yabantwana akalandaba lokuthi abazali bahlupheka akalandaba angazi ukuthi yena umuntu omdala engakuyana ucabanga njani ucabanga nxa ezahlale ngumuntu wamanga engu-president welizwe okumele ukuthi nganguye owakha izinto siyazi ukuthi uyehluleka ngacela abanye bamncedise ngokwehluleka kwakhe ukwehluleka uyehluleka sibili kakhulu lalowo bemkhomenta lapha nalaphana bemkhomentelize neze hhayi uyehluleka uhulumende wakithi eZimbabwe uyehluleka mna ngaye abantwana bayakuhlalela bengathi abazali bengabhadali ezi-schools fees angikhona bayithatha ngaphi imali besheka abazali emakhaya abayekile bahlalisa abantwana kuzathi mhlakuze kulo mbuso oright babuyele ezikolo abantwana bafunde hhayi ngoba sesidiniwe thina diniwe ukudinwa sibili alingixolela ngoba ngumntu odwa sidiniwe diniwe uhulumende weZimbabwe alaqiniso cela amanga umuntu lo
sanibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo ha siyabona okwenzakala elizweni lakithi siyezwa manje sebeqala ukukhuluma ngecorona yazi bakhona abantu abangakhuluma ngecorona not omnyangagwala kwechiwenga la bakhona abantu abangakhuluma ngecorona akhona amazwe angasho ukuthi hayi icorona ikhona noti laba bayazini ngecorona okwakuqala bayazini ngecorona bayazini ngempilo zabantu ngoba yibo ababulala abantu yibo abahlukumeza abantu yibo ababulala ilizwe ngokusela babo aso abantu abangakhuluma ngempilo zabantu labo bahlezi bekhuluma amanga njalo nje phezu kwamanga abangaka abahlezi bayakhuluma yini into abaseke bayenza entsha abantu abangayaziyo phezu kwezithembiso ezingaka into aseke bayenza emphakathini yini ngaphandle kwaloku sibona nje kuchaya abantu ngaphandle kokubona kusibona sikugubula abantu ngaphandle kokubona ukubotshwa abantu enye into abangayenza abantu bezana uphefu yini mina elizweni lanhle ezinitsho ngithi laphana loba kungangena abantu loba kungangena umntwana omncane engayenza ngcono than kulomnangako even umntwana ongugrade 3 engayenza better than umnangako lo uyazini kutotochiwe ngokuta minutes of health uyazini ngempilo zabantu bona kuyiba baqeda abantu elizweni abantu bakhethi basozosikhethela ukuthi babulawa yini izana uPF oyikorona phakathi kwento ezimbili abantu bakhethi basezowubona umkhuhlane omubi ukuthi umkhuhlane oyingozi empilweni zabantu yini akula umkhuhlane ongaba ingozi njengezana uPF akula umkhuhlane selokhu imkhuhlane yaba khona bangaka abantu ababulwe izana uPF izidumbu eziphazi ezabo zingaki izana uPF
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden losowabo uMnumzana Justin Trudeau wele Canada kunye lo mongameli wele Mexico uMnumzana Lopez Obrador baqhubeke ngomhlangano wabo kwele Mexico izolo lapho abazise ngokuthi bazazama ukulungisisa udaba lokucapha umngcele ngabakwele Mexico bengena kwele Melika ngokungekho emthethweni. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi kutholakale amaphepha ayimfihlo ehofisini kamongameli Biden okulicala elifanayo leletheswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe mayelana ngezombusazwe welemelika. Saqala ngokumbuza ngokukhethwa kukasomlomo wedale le The House.
Uxokozela esikubonileyo ngokhetho kasomlomo weHouse uKevin McCarthy owama-Republican kutshengisa ukubana akula kubambana kubandla lama-Republican and I think abantu abaningi uMcCarthy bamkhumbula ngelanga le-insurrection ngozibandlela 6, 2021 lapho abalandeli bakaTrump abazama ukuthumba ngayo iHouse bezama ukustopa i-certificate kishini kaBiden ukuthi ukcount amavoti amenza ukuthi abe ngupresident. So ngokubona kwami amaRepublican ubona ngokwawo awabambananga and uMcCarthy bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngosomlomo weHouse. Kusiya phambili sibona ukuthi kuzoba nzima for yena uMcCarthy ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi acontrol iHouse ngoba sibone be faka ama demands abo amanye akona vele ungathi a ridiculous ngoba enye yakhona i demand ngeyokuthi even umuntu oyi-1 owe Congress angakwazi uku demand ukuthi uMcCarthy makehle o u speaker makehle esihlalweni mabe ngavumelani laye. So I think kumenza abe weak uMcCarthy njengo speaker ngoba manje every time maye milapho uyabe lokho ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngirecord.
Ngokubona kwakho umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama-Republicans uMnumzana Trump?
UTrump siyazi ukubana ibandla lama-Republican kulokhu elamandla amakhulu kakhulu ngoba abaningi abantu abasupporta uTrump yibona abavotela ama-Republican la esiwabonayo khona manje. So I think ngiyakholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye okhulume lalabo abanye abayi 20 ade bengafuni ukuthi uMcCarthy angene wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMcCarthy. Kodwa siyazi ukuthi amanye ama-Republican amaningi especially ku-Senate abafana labo uMcConnell bafuna ukuthi i-Republican Party iqhubekele phambili ihlukane ikhohlwe ngokwaTrump okokudala lokho ngoba I think bayabona ukuthi guya divide part isebefuna ukuthi ama Republican maye ngabambana babe lomqondo omunye mabe pusha ama policies abo abafuna ukubona esenzeka. I think uTrump usesuka abe yiloko esingathi hindrance ngoba akusacaci for ama Republican ukuthi bayaphambili yini noma lokho besasemuva bevumelana lombono kaTrump ukuthi ukhetho luka 2020 lwalungekho lwa rikwa.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo obeqoxa le Studio 7 ese Virginia ngapha kwele Melika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njani kusasa isikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.